angifuni izimoto ezinenyenye zamabhandana lama stickers labantu asebegqoka vele uniform iregalia etshengisela ukuthi bekhona indawo yonke banyakazela indawo yonke lokho akunti badinga bona ukuthi baqalwe bebathini kodwa kathesi sibona ngani kusathulile abakayenzi umsindo
bale ndawo lapha eyakhiwayo okuzayenzelwa khona lo umhlangano isiphelile yini
kuphela ayikapheli asazi kumbi ngaphela ngelanga lelo abalitsho ukuthi zaqala ngayo kodwa kuphela hayi kuseselomsebenzi njengoba nasisizwa nje ukuthi kulezi mali ngoba bazicollectayo ukuthi belungise indawo ye-accommodation asazi njalo nxa futhi ingaphumelela belungise masinyane njengokutsho kwabo begcine sebeyenzele khona kuconference yabo abayakhaya
nxa usithi kulezi mali eziqoqwayo bazicela ngaphi lezi zimali njalo abanye abahlukuluzwa na abangasibo bebandla le-ZANU-P F
abakangeni ebantwini abangasibo bebandla le-ZANU-P F kukhanya baqoqa within ngibona ngokwabo kikutsho ukuthi ngendaba ye-JOMIC bayethuka ukuthi njana kungaqala umsindo bona ijomic izabe isikhona for example ejombe manje iyenzakaleyo kuthaya abantu bekurali ijomic yaphanga yangenela asazi kodwa ukuthi kathesi bayenza njani asazi nxa bengathumela abanye bengayisibo ukuthi babe beyibo ngokwabo begqoke izikipa zabo bethumele njengamasotsha njana besebenzisa bona lungaba khona nje nxa kuhlangene 102 ikakhulu emagrosa bayenze kokubuthana babe yiziqumbi njanjani behlabela abanye betshaya ingungu njengeviki ezimbili ezidlulileyo kothoyo kuye kwaba betshaya ingungu ekuseni begqoke izikipa zabo kodwa hayi abazange abayenzela itholuzi.